Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-31 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezaphu lithi liyethuselwa ngabantu abangaziwayo kulandela kwethula kwalo umbiko wokutshengisela usolwa ukuthengiswa kwegolide ngokungekho emthethweni elizweni okuvezwe yi-Al Jazeera.
Okunye kwakhona sebesifisela lokusihambisa kwagoqonya.
Ibandla le-MRP lithi akumelanga ukhetho lwenziwe kusetshenziswa ugwalo lwe-delimitation olwasolwa nguZulu wonke nitsho lamakhomishina e-ZEC.
How can somebody ofuna ukuvotelwa ethenge ukuvotelwa nge-$1,000 to be a member of parliament? Ukhansele ibhadale $200 to be a councillor?
Kambe uhlelo lwebandla le-CCC olokukhetha inkokheli ezancintisa kukhetho kungelakhetho lwama-by-elections luzaphumelela na?
I-CCC itsho abantu, so angeza ke siyayenza opposite. Lokho nxa ufuna ukuba njalo ufuna ukuyimpozwa hamba kuzamphezu.
Umthethwandaba wele Melika usunqume ukuba oyengumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump kuzamele abotshwe ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla lezaphu lithi liyethuselwa ngabantu abangaziwayo kulandela ukwethula kwalo umbiko likhuthaza abantu ukuthi betshengisele besola ukuthengiswa kwegolide ngokungekho emthethweni elizweni ngokuvezwe ngumfanekiso kamabonakude we-documentary kumsakazo we-Al Jazeera. I-Al Jazeera izolo yethule umfanekiso wesibili elithi ubonisa ukuthi igolide likhutshwa njani elizweni ngokungekho emthethweni luthunyelwe kwamanye amazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zilolwazi ngokwenzakalayo kuveza i-documentary le. Izaphu yaphinda yathi bonke abaveziweyo emfanekisweni we-Al Jazeera kufanele betshiye umsebenzi njalo abantu bebekezele ukuthi kutshengiselwe yonke imfanekiso ekuluhlu lwe-Al Jazeera. UMnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sezaphu, uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Sithe sethule umbiko sithole usekelo olumangalisayo kumaZimbabwe wonke umhlaba jikelele. Labantu abangasekela ibandla lethu baningi abasifonelayo labasikhuthazayo, kodwa ke bakhona njalo abasekela ibandla libusayo abafonayo besethusela bethethisa bethuka lokuthumela imilayezo yokwethusela. Okunye kwakhona sebesifisela lokusihambisa kwagoqonya. Umfanekiso wesibili u-episode 2 ka-Al Jazeera sibhizi sisawubhekile ukuthi sikhone ukwethula umbiko ozalandela. Siyathembisa uZulu, siyathembisa wonke uZimbabwe ukuthi masiqeda ukubona lo mbiko sizanika uZulu wonke umkhombandlela ukuthi sisuka lapha sesiyapi. Thina njengezaphu salwela ilizwe, salwela silwisana labantu baka-ANC sanqoba. Singabantwana bamaqhawe njalo asethuke asilavalo. Siza kubonisa lokho kuZulu lomhlaba jikelele ukuthi esekuthembisileyo siza kugcwalisa. Siza lwela ilizwe lethu elalwelwa ngobaba bethu abafa behlupheka labaphilayo baphila impilo yodubo siza kuveza lokho sizacela abalandeli bohlelo behlale bemamele belinde umlayezo olandelayo yabo
ndiyakholwa yini ukuthi kwenzakala ngoba siyabona abaningi abafanekiswa laphana bephika besithi bona bakwenzanga lokho njalo yena umnumzana enjalo wazakala ngokuthi ngumprofeti esithi wayevele kwazi ukuthi bayenzani
hayi umbuzo wakho dadewethu ukuthi siyakukholwa uyisimanga kakhulu ngoba sibuka umfanekiso ividiyo abantu bezivumela mgceke ukuthi bayatshontsha bathatha igolide bathatha umnotho welizwe beyothengisa kumanye amazwe imali yakhona ingasizi wena lami ezibhedlela isiza bona lemoli zakho bayavela kumnye umfanekiso eminingi bebonisa iy'cathulo iy'moto ezidulayo la imali mbali inqwaba zama US dollar bembuluzela kuZulu betshengisela ukuthi bona banothile nxa kulomuntu ongakholwa lokho ongakholelwa ukuthi laba bantu izigangi zokuqedisela izikliwe esihlala sikhuluma ngazo benakulanto ozayikholelwa empilweni thina siyakwazi kwaqala kudala kusase lomgabu engupresident kuyaqhubeka khathesi kodwa sokuqhubeka ngesinye isiqubu esesabekayo ngoba lowo ngumongameli okhona uphathisana labo laba bantu benza abakwenzayo ngoba banikwe amandla lencwadi zokusebenza nguye lo mongameli.
Hello ke ngumnumzana Msongelwane Dlovu isikhulumeli sebandla lezaphu obexoxa icingweni le Studio 7. Kusenjalo umcebisi webhanga le ABZ umnumzana Eddie Cross utshele umsakazo we Al Jazeera izolo ukuthi umnumzana Hubert Angel usethathelwe ipassport yakhe ebisenelisa ukuthi aphathwe njengomuntu oqakathekileyo lapho ayakhona i-diplomatic passport. UCross uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthathele u-Angel wonke amandla akade ephiwe u-Angel ngenxa yesikhundla sika-ambasada.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Kwezokhetho ivandla le-MRP lithi akumelanga ukhetho lwenziwe kusetshenziswa ugwalo lwe-delimitation olwasolwa nguZulu ngitsho lama-commissioner ezek. Sixoxelo saphethe isikhundla sabatsha kuleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina as Imthwakazi Republic Party sakukhuluma emuva ngalo ukuthi this government of ZANU-PF has no respect to the will of the people. Sakhuluma ngepreliminary delimitation report ukuthi i-report leyi is full of irregularities and non-conformities. The will of the people must be respected at every democratic cost. Abantu bakhuluma, ama experts akhuluma, professionals akhuluma, academics, ama church, including ama commissioners. That's why you saw kwasayina ama commissioners angu 3, which is a very good indication that the process was flawed. Sakhuluma tinokuti umnangagwa lezanu PF bazasayina into le yephambili. Kathesi abantu they are caucusing for ama votes, sebeqalisile ukukhankasa for ama elections. Abantu bezanu PF nabe TRPC nabe MDC and other political parties abangekho endaweni yokukhipha abantu ebuqilini kwezanu PF. Amabandla who are fighting for their personal aggrandizement are now busy ukuthi bekhankasele election. Siyamba njani ku election when the whole process was flawed. Even tiki again we have got this issue of ama nomination fees which are not constitutional. How can somebody ofuna ukuvotelwa ethenge ukuvotelwa nge $1,000 to be a member of parliament? Ukansele ibhadali $200 to be a councillor. Upresident kufunakala $20,000. Is that constitutional? The moment abantu bechia iZanu PF bechiya uhulumende wamashona ephula iconstitution is as good as legitimizing the illegitimate. Thus the bone of contestation baba Chris. Tina as Imthwakazi Republic Party we are geared to make a mass protest against the illegality and the unconstitutionality of ama nomination fees. Our ma candidates they are not constitutional. Asoze singene ekhethweni tigijimela ukungena ekhethweni sibhadala ama $1,000 kuzeki ZEC is not a financial institution. The budget is there from the treasurer to cater for the plebiscite. Why are they charging too much fees for the contestant? So, yiko lapho esikhona thina eZimthwaka the Republic Party, sizakulwa up to the finish. We are kwaZumnangagwa. We are not going to rest till we get the democratic space enlarged than dwindling. So, ngiyabonga kakhulu Baba Chris, ngiyabonga abalaleli bonke.
Lati siyabonga mnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla sabatsha kubandla le MRP obekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga. Lokhe sukudaba lwezokhetho ibandla eliphikisayo LCCC selibike ukuba uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo luzaqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu. Leli bandla lithi izakhamizi yizo ezizakhetha ukuba zifuna kumelwa ngubani. Kambe lolu hlelo luzahamba kuhle na? Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namhlanje, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba wazise ukuba ibandla lakhe lizatshiyela ezandleni zezakhamizi umsebenzi wokukhetha abo abazamela ibandla leli.
Sesiza kuqakathekisa kuhlelo lwe-consultant selection process. Ngabantu abavele ebantwini, sithathele ngabantu ababuya besithi mina ngivela kubukhokheli. Nxa ungahlali endaweni yona leyo ungafunwa ngabantu, khohlwa ngokumela ibandla le-TBC. I-TBC itsho abantu, so angeza ke siyayenza opposite. Lokho nxa ufuna ukuba njalo, ufuna ukuyimpozwa, hamba kuzanupepe. Ngethemba libonile ukuthi kulabanye abayalwayo kuzanupepe asebefakiwe by force yibukhokheli. Thina u-TBC asina korokho.
Uhlelo lolu luzaqala ngeviki ezayo.
Imposition iba khona nxa kuyimithi esihlala phansi sifike sithi umuntu nomuntu nalowo kanje. Lapha uhlelo lolu luzayenzwa ngabantu. Abantu yibo abazakhula amafomu abazafila khona bebhala ukuthi hayi umuntu ongasimela ngulo ngalo nalo. So i-commission izakhangela amafomu nala ibona amabizo akhona.
Amabizo alabo abazakhethwa nguZulu wonke azaphiwa kukomiti ebizwa ngokuthi Independent Selection Panel. Bakulabantu ababili bazamele bakhulumisane ukuthi nxa kwehlule ugatsha lwe-CCC National Assembly luzakutsho ukuba ngubani ophumeleleyo. Ingcitshi ecubulelayo ezombusazwe umnumzana Vikezela Gumbo uthi uvumelana nale ndlela yokukhetha inkokheli ngoba izavela ebantwini.
Thina mina nje political scientist mangukhangele i-selection process leyo abayikhethileyo abantu be-TBC babuya ngenye indlela la yokukhetha abantu ehlukene layiphi, ehlukene lale yama-primary elections. Njalo yindlela eyayisetshenziswa vele e-Africa yokuthi kuthiwa i-communocratic approach, yokuthi i-community yiyo e-produce uleader. Uleader ka-produce wangabantu bemnike ka-produce waphezulu ephi i-community.
Kodwa isakhamuzi seHarare umnumzana Peter Ncube osekela ebandla leli uthi akavumelani lale ndlela yokukhetha abazabamela kukhetho lwelizwe.
Bona kwami into leyo sisozisebenzi ngoba nxa singavotanga singayenza ngokunominatha kuphela sokungangena abantu abangasozikwanise i-responsibility yangkhona. Whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Ibandla le-ZANU-PF lenza ukhetho lwama-primary elections ngempela viki edluleyo, lanxa nje kunokukhonona kwabanye abanqotshiweyo besithi aluqhutshwanga ngemfanelo. Kunje sokumpelelwe idayi le-Politburo laleli bandla ukuthi lethule amagama abaphumeleleyo. Ukuthi ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzola lithi lizaqala uhlelo lwama-primary elections ekupheleni kwayo nale nyanga. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngimntodolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkulu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umabhalane wedale lephalamende umnumzana Kennedy Mugobe Chokuda ubotshiwe izolo esetheswa icala lenkohlakalo ngokufuna ukuthengela idale lephalamende amakhompyutha ngemali ephezulu kakhulu. UChokuda wathi amakhompyutha la ayefika inkulungwane zamadola phose ichumi US $9,000 ngakhompyutha inye.
Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usicebise inkokheli yebandla lakhe eyanqotshwa kukhetho ukuthi ingasebenzisi idlakela. Umnangagwa ubikwa ethule amazwi la ngemva komhlangano wedale elimqoka elebandla elePolitbureau izolo ntambama. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, kanye labalandeli bakho sanibonani. Ngivele ngihlala edabeni. Mina Studio 7 lokho ngiyakhala, ungakhululeki kwakho. Indaba zakho yezingcono sebethu mase zikompela labo ZBC lezi zingcono. Kodwa nawe kusakhona okunye okumele uimprove kho. Ngoba kwamanje lolu luhlelo lwabantu besiNdebele okumele ukhulise izinto zesiNdebele. But into engimangazayo ugcine kakhulu kubozani bo-CCC labo MDC ibakhona okuyimaphati akhokhelwa kwale esozweni amaphati abantu baseHarare. Sicela lathi ukuzame ukukhulisa amabandla akithi bakhona emarapi, bakhona zathu, bakhona MLF, bakhona MLO. Asake sizwe next kukhulunywa ngabo bakhona Freedom Alliance amanye nje amaphathinyana ethu lawo afonywayo. Sicela ukukhulisa amaphati akithi akomthwa please, ngoba uzindaba zesiNdebele. Ngiyabonga Studio 7.
Studio 7 litshona ngali ayithina siyatshona sibonga sibongela lina elisinika izindaba ngobuqotho obuhle kakhulu esikujabulela futhi into nje mina engiyibona nje ngokubona kwami elizweni lakithi laseZimbabwe. Bengifisa nje ngawo uhulumende waseZimbabwe uyaxotshwa embusweni ngoba akalawo akala nembeza njalo akala sithunzisa ukuthi angabusilizwe ngendlela okwenzakala ngayo. Uhulumende ophatheka entweni ezingelangqondo zokusimakla igolide enhlezo ukuthi ngayinto yonke leyisilisa abantu elizwe nasezimbabwe kodwa ngendlela izimbabwe yiyona kuyayangisa kakhulu ngendlela ayenza ngayo. Into kuphela uhulumende wakithi ayaziyo ukubopha abantu bengenamacala bafake amajele kusolwa ukuthi why futhi kusolwa yena phezu kwalokho akenzi kahle khathesi ihlazo elingaki elenzakalayo phambi kwakhe akaziniki maphapha. Lowo ngumuntu okumele ngabe uyaxotshwa ngokubona kwami mina ngabe uyaxotshwa embusweni afanelanga ukubusa abantu umuntu onjalo ungusathane akalanhliziyo enhle ngaza kuthi ungumuntu ukhokhela abantu kuye kwenza into ezinjengazo nalezi elizweni abantu bayahlupheka bayahawula ukuthi siba labantu abakukhulumela ukuthi wena uyenza kahle wenza intando kazulu ukhuluma amanga intando kazulu ungayenzi even kancane. Angazi ukuhlakanipha kwabantu bezano bahlali bokudlulisileyo kumbe bahlali but owathi esayini kuyabona lathi ukuhlakanipha kusebuthutheni okungapheliyo kuyahlola sibi baqinisile abadala manje athe sokubaphelele kuyayangisa into eyenziwa ngurhulumente wasezimbabwe kuyayangisa kakhulu kakhulu. Yikho kumele abantu basezimbabwe bahlakanipha okuqinileyo manje kathesi ukuthi babe la mandla okumkhupha esuke ukuthi asimthandi uhulumende lo aphume embusweni angasibusi nasingabantu baseZimbabwe. Ngento ayenzayo somuntu ongamelana nabantu aphilisane nabantu ngendlela e-right ugcwele umona akalunganga ngithola kancane. Ngiyabonga okhuluma ngosibanda ngikwele eButswana.
Studio 7 sanibonani kanye nabantu bakho. Mina ngizathanda ukukhuluma ukuphendula le ndoda ethi ofuzwayo bathanise ukudla mane nsola sosikhathi sokusuka lesi sikhathi sokuthi abantu babambazane. Wena baba ma ukuthi wena umkhondo wakho nje usekubambanene nje abantu bakhupha izandu kungakhosha izandu bese kuyenziwani nako abantu babambana kwakugabe kwenziwani. So iyona le ngqondo esingayifuniyo umuntu ucabanga nje ukuthi kubanjwane nje kukhutshwe kungelanjongo ephambili ebonakalayo. Ufuzwayo ukhulume kahle wathi omunye nomunye kayemele unina hhayi ukuthi ungasuka ezigabeni zakini khona le khotshana khona ngabe uthi uzomela abantu kwesinye isigaba omunye nomunye kayemele unina vele ezigabeni zakubo. Ngiyabonga
linjani ku-Studio 7 labalaleli ngizwela akusisela usisilo ukuthi campaign singokhulumini sisithi thina silandaba lesisisi silandaba lezalo thina silandaba lakho silandaba futhi leZimbabwe thina silandaba lakho umthwakazi silandaba lakho ilizwe lamaNdebele ukhulula yena lo usisi yena lo yabugabule bonke labochuma yalaba abanye abangahlakaniphanga abangaboniwe labo ukuthi amashona ngaba bafuni ngabayazi into okuthiwa yi-triple X into ekhulunywa ngendlela i-pattern okuthiwa iZimbabwe izabuswa ngayo isisi ingabusa thina sizama ukukhulula lina kuliqiniso ukuthi imbuzi yenyanga ikhale ilandele amakhanka izanu li-triple C amakhanka thina amaNdebele sikhala silandela khona ngale kuzasidla khona ngale phambili futhi emnyameni khonkana okuyisisi sibakhona exactly like izanu maNdebele
Studio 7 kanye nabalandeli bakho sanibonana. Ngivele ngihlala edabeni. Mina Studio 7 lokho ngiyakhala. Ngokungakhululeki kwakho na Studio 7. Indaba zakho yezingcono sebili uma sizikompare nalabo ze-ZBC lezi zeZimbabwe zingcono. Kodwa nawe kusakhona okunye okumele ukuthi uimprove ngikho. Ngokwamanje lolu luhlelo lwabantu besiNdebeleni okumele ukhulise izinto zesiNdebeleni. But into engimangazayo ugcine kakhulu kubozano labo CCC labo MDCDA bakhona okuyimaphati akhokhelwa khona le esozibeni amaphati abantu baseHarare sicela lathi ukuzame ukukhulisa amabandla akithi bakhona eMarapi bakhona eZapu bakhona eMLA bakhona eMLO asake sizwe next kukhulunywa ngabo bakhona Freedom Alliance amanye nje abaphathinyana ethu lawo afonywayo sicela ukukhulisa amaphati akithi akomthwakazi please ngoba uzindaba zasendleleni ngiyabonga Studio 7 Studio 7 Studio 7 sanibonani kanye nabalandeli bakho mina ngizathanda ukukhuluma ukuphendula le ndoda ethi ofuzwayo bathanda ukusola bemane nje besola sosikhathi sokusola bese isikhathi sokuthi abantu babambane kukhutshizana wena baba ma ngukuthi wena umqondo wakho nje usekubambanele nje abantu bakhuphisana kungakhutshizana bese kuyenziwana nako abantu babambana kwakhutsha umgabe kwenziwane so yiyona le ngqondo esiyayifuniyo nje ukuthi umuntu ucabanga nje ukuthi kubanjwa nje ukukhutshwa kungela njongo ephambili ebonakalayo ufuzwayo ukhulume kahle wathi omunye nomunye kayomele unina hhayi ukuthi ungasuka ezigabeni zakini khona le khotshana khona ngale ukuthi uzomela abantu kwesinye isigaba omunye nomunye kayomele unina vele ezigabeni sakubo niyabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umthethwandaba wele Melika usunqume ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump kuzamele abotshwe ngolwesibili. UTrump wetheswa icala lokuchaphaza imali yokukhankasela ukhetho ngokufumbathisa owesifazane uStormy Daniel abikwa wayalaye ecansini. Phambilini kokhetho lomnyaka ka-2018 uDaniel waveza ukuba uTrump wambhadala imali engamadola adlula inkulungwane ezilikhulu i-$120,000 ukuthi angavezi ukuba waya ecansini laye. Imali le ibikwa yayingomkhankaso kaTrump. Wayeligqweda likaTrump umnumzana Michael Cohen wavuma ukuthi wathunywa kufumbathisa uDaniel wabotshwa wavalelwa ejele. Phansi komthetho wezokhetho welemelika licala ukuba umuntu achaphaze imali yomkhankaso ayabe eyiphiwe ngabalandeli bakhe. UTrump wetheswa amanye njalo amacala adlula amachumi amathathu aphathelane lamabhizimusi akhe. UTrump yena wethule umbiko esithi ukubotshwa kwakhe kulezombusazwe ngoba efuna ukuncintisa kukhetho oluzayo, ngakho uyahlukuluzwa ngabomu. Ngokwakuqala ukuthi umongameli kumbe owake waba ngumongameli welemelika abotshwe. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ukuthoniswa ngasese kwecala lomlweli wentando yeningi lamalungelo oluntu wele Russia umnumzana Vladimir Karamurza kusungulwe mhla ka 13 kuMbimbitho. Iziphathamandla zikahulumende wakulelo zimethesa amacala amathathu aphathelane lezombusazwe ngenxa yenkulumo ayikhiphayo echothoza ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Engatholakala elecala ulakho ukugwetshwa okweminyaka embalwa. Elemelika selivizele ukukhululwa kwakhe ongelamibandela ngokuchecha. Umnumzana Karamurza ulokhu wabotshwa mhla ka 22 kumabasa, lanamhla ulokhu engakakhululwa. Wetheswa icala lokuchaya amanga ngebutho lakwele Russia, ngakho ke bamuthi ungumcuphi wamazwe aphandle. Sekusengezwa njalo amanye amacala agoqela ukuvukela umbuso weRussia lokusebenzelana lenhlanganiso engathandekiyo. UKaramurza wayengumaluleki omkhulu kumuyi uBoris Nemtsov, umkhokheli webandla eliphikisayo owabulawayo. UKaramurza usebenze gadalala elwela amalungelo oluntu kwele Russia okwenza waqotshwa nguhulumende lo. Ngeminyaka ka-2015 no-2017 wafakelwa itshefu ngakholwa ukubana kwakumayelana lokuphatheka kwakhe kwezombusazwe. Ekuqaleni kwenyanga kaMbimbitho, elemelika lafaka izinqumo zenotho kuzizalwane eziyisithupha ezaphatheka ekwephuleni amalungelo oluntu kaKaramurza. Ugatsha olubona ngezemali kwelemelika lwaqoka abathathu laba. Umnumzana Andreevich Zadachin, umphenyi owakhethwa ngumqondisi omkhulu wokugatsha lwezophenyo, onguye owathi kuvulwe uphenyo lokwethesa uKaramurza icala leli ngemva kokuchothoza ukuhlaselwa kwele Ukraine. U-Elena Anatolievna Lenskaya, umahluli owapha isinqumo sokuba avalelwe icala lakhe lingakathethwa. Lo Daniel Yurievich Mikiv wafakaza eyingcwethi emele uhulumende kule licala. Ugatsha lohlangothi olubona ngobudlelwano labanye amazwe lwamemezela ukubana lwafaka imikhawulo yamavisa kuLenskaya loZadachin lemdeni yabo ekubenqabela ukwethekelela kwelemelika. Ngaphezu kwalokho, ugatsha olubona ngobudlelwano kwelemelika lamanye amazwe lwafaka eminye imikhawulo kuziphathamandla zikahulumende uOleg Mikhailovich Sridenko, Diana Igorevna Minchenko, loIlya Pavlovich Kozlov. USridenko ungumsekeli kamphathintambo wogatsha lomthetho oluyilo olwethesa uKaramurza la macala. UMishenko ngumahluli owapha isinqumo sakuqala sokubana uKaramurza avalelwe esitokisini okwamalanga alitshumi lanhlanu. Kuthi uKozlov ngumahluli owalela isikhalazo sakhe ngemva kwesinqumo ayesiphiwe nguMishenko. Kumbiko olotshiweyo, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ubizele ukukhululwa kukaKaramurza okungelamibandela khona manje, eqonqosela ukubana elemelika lizimisele ukubona ukuba imizamo kaPutin eyokuvala imilomo yabamchothozayo kayiphumeleli ekuvimbeni iqiniso ngempi yakhe engelanembeza elolunya akhetha ukuyiqala ngokuhlasela ele Ukraine. Impilo eqhubekela phambili ibulala, ihlukumeza, ibhidliza.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezaphu lithi liyethuselwa ngabantu abangaziwayo kulandela ukwethula kwalo umbiko wokuthengisela kusolwa ukuthengiswa kwegolide ngokungekho emthethweni elizweni okuvezwe ngumfanekiso wedokumentari yomsakazo weAl Jazeera. Kudaba lunye, umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esexotshe umsebenzi uprofita u-Angel phezu kodaba lwe-Al Jazeera. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. lingasithinta njalo kusasa ngomvulo sikhathi sinye. Kodwa ke zikhona indaba zakusihlwa ngo-7:30 suku zonke kusukela ngomvulo kuze kuya ngomunye umvulo njalo. Ezangempela sonto ziyaba zingezantambama kuphela, ezekuseni ziyaqhubeka ngomvulo. Igama njengoba ngithilo ngoChris Gande, ngilifisela impela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo.